sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlamelo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti elinye igagasi lizolandelwa ngelinye, lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu, lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya kukhulele ephezulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Sokule more than a year, some months, yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa. Ngoba uthi imoto zonke aziyengena ezukho, yethu ezukho imoto zingangena khona. Abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga.
Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula nokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ngoba lanxa amanani abahlaselwa yiwo esehla, alakho ukukhuphuka njalo ekuqaleni komnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 babulawa yi-COVID-19, kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abafika phose amakhulu amathathu, i-275, ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni awethule izolo uhulumende uthi lokhu kukhuphule inani lasebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo, yakwedlula inkulungwane ezilikhulu, i-1,200,000, yabulala abedlula inkulungwane ezine, 4,300,000. Asebehlatshiwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezimbili, 2.4 million. Asizweni usikhwica mfundo elophisi Banda, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni enqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela ngembangela yokuhlala ukukhuphuka kwamanani la.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti elinye igagasi lizolandelwa ngelinye, lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu, lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhulele ephezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inani labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana, njalo labo abathathwa yilo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kukhwele kwehle kuyini, njengoba kathe sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe kuvele kuhlanyelwe ama-viruses amangaki phakathi kwabantu. Ungahlanyela 1 virus igagasi lakho nalabancinyana. Ungahlanyela 100 lalo liyabalikhulu. Ungahlanyela 1000 liyabalikhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown lachiwoyo ayanceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabi behlangana kakhulu. Okunye osekunceda kathe silapha eZimbabwe ngama-injections abephiwa abantu, ama-vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe eHarare ukuthiwa nguProfessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elinge-100 abalahlekelwe impilo abangu-95 bebenga-vaccinatwanga. Kutshengisa ukuthi abebehlatshiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula kodwa kawuzange ugcine ubathatha. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane le nano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ukufutshelwa umuntu oyedwa engowakho. Inano lakho nalabe liphezulu, siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Kanti ke yakhwela ngoJanuwari yehla futhi yazoqalisa ngamaJulayi. Ngama-April, May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lalokho esikho khona ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu, yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengi yini eZimbabwe?
Delta variant iyo evangele i-wave yesithathu, third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha hayi bese bebalutshwana. I-delta variant bebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule ngawo. Yikho inano lisuke lakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious.
Lowo ngusikhwica mfundo elophi Sibanda, ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19. Sixoxelayo ekobulawayo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende esokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, besithi lokhu akubasebenzisi lula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa bakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Mathew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu, kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year, some months, yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengeni ezukho yethe zukho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga. Imoto yakho yakuyi-repair ngani? Drive uholani endlini uyabusihlana, ama-school fees ubhadala ngani?
Unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo.
Abantu abazisebenzayo sesikam 8 to 3 se-affecta amabhizinisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo-5 ekuseni besiya hoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi. Sinanzelela lokuthi abaku-formal business sachayisa ngo-1:30 nakuyazokumele lathi sebezesichayisela. So we affecta kakhulu ukuthi sigcina sesiswela abantu bokuthengisela. Abantu bathi besuke emsebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha babesokumele sikude izinto. So si-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela business esiyenzayo. So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi, esinike isikhathi sibe banzi mbijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba abatshayise ngo-3 bedlule lathi bedobha lathi sisithole.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube uthi uhulumende angakunanzeleliyo ukuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi.
Yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo. Qakathekile ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama, hhayi emini ngo-3:30 kanjalo. Kanti-ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi. Amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi, abaningi sebephungule kwathiwa bayehlala ekhaya. Njengalokho amabhizinesi evala masenyane engazuzi imali, abantu kabenelisi ukuthi babhadale abantu abeneleyo.
Amabhizimusi amaningi sesehluleka ukusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo. Abathengisa ukudla okubola masinya sebesehluleka labo ukuqhubeka ngamabhizimusi abo, kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa. Ngakwelinye icele abathengisa abathengi labo bathi izitolo zivulwa selesemsebenzini zivalwa labo bechayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga. Uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe. Umphathintambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labosomabhizimusi kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kulokunye okungaguqulwa na. Ngimele iStudio 7 Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabazali. Abanye bekwemukela besithi abantwana bese beganga ngoba bengela lutho lokwenza. Kodwa abanye bathi ngabe abazali baphiwe ithuba lokudinga imali lezinye indingeko andubana izikolo zivulwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Abazali baqhubene ngembono, abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi, njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuthiyajiyeneyo, ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyikuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa. Kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi ezizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo, ikakhulu labo abafunda kuma-boarding schools, ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto, abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje baye befuna ukuthi badle. Ukudla lokho kumele kuthengwe yizimali ezizaphuma kuba abazali. Okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe ngisingezelelwe nge-2 weeks, abanye abazali bahleke babo phumula bakhohlwa, abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile. Khonokana ke sokusiba lohluphe ebazalini ngoba ama-boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula, abanye bakuma-50,000, abanye bakuma-70 kusiyakhona lephezulu. Kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo kusuka kube lohlupho kakhulu.
Inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwa nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19?
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungela muntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi wethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi, kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo, ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years akula muntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected, ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 losuphakathi wethu awukhekhelezi abantwana, uyahlasela insane, uyahlasela abasakhulayo. Ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befike esikolo bahlatshwe, njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe. Abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitize mbe begeza izandla egedi, bazawafaka ama-mask, kodwa abantwana bavele bangabantwana. Lapha bahlangana khona bevodwa bayakhipha ama-mask lawana, baqalisa ukuqoqa beseduze laduze. Ababalisi yebo bayebekhona ezikolo, kodwa kutsho ukuthi bazaye bekhangele bonke abantwana, ikakhulu emasekendari. Esekendari abantwana bayabe betshintshana ababalisi, bengena bephuma, bengena bephuma. Akufanani le-primary lapho umbalisi ahlala khona labantwana belokhu bakhangele bakhontrola. Lanxa kunjalo kubavele bazabakhona abazabakhipha lawo mamaski benjalo ababalisi bebakhangele.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulife Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali lababalisi bekhala ngokuthi baphiwe isikhathi esincinyane sokulungiselela ukubuyela kwabantwana ezikolo nendleko eziphathelanela lokho. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris usukume kweleVietnam izolo elubhekise ekhaya ngemva kokwethekelela lelo lizwe lakweleSingapore kuhambo lwakhe oluthethe iviki yonke. Ekhuluma lentethele izindaba, uHarris uthe elemelika alisoze lathula loba ukuguqa izandla liyekela eleChina lizenzela santando lisephula imithetho elondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Amasotsha kwele Poland abikwa ibonakale ebiya ngocingo oluhlabayo emngceleni walelo lizwe lele Belarus izolo. Ele Poland, Lithuania le Latvia abika ngokuqansa kwenani leziphepheli ezibalekela umumo osumubi emazweni anjenge Iraq lakwele Afghanistan zisebenzisa ele Belarus uchaphela kulawa mazwe. Iziphathamandla zakwele New Zealand zibika ukubana kulabantu abangamashumi ayisithupha lathoba minimbili 68 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 izolo ngolwesine. Leli nani eliphezulu kangaka kusukisela nyakeni ngomabasa. Leli lizwe lihle laqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli kusukela ekuqaliseni kwevii emizameni yokuvimba kumemetheka komkhakha omutsha waleli gciwane owe-Delta variant. Kufe abantu abahlanu abagoqela amapholisa amathathu ngemva kokulisana ngembhobho oqhamuke phakathi kwabezomvikela lomunye undoda wakade ehlomile phandle kwesikolo someli weleFrance esikolweni seleTanzania iDar es Salaam. Umholi wamapholisa uInspector General of Police Simon Siro uthele undoda ocine ubulawa kulokhu kulisana banakanela ukubana angabe yisizalwane sakweleSomalia. Isikolo esisedolobheni leDesi esigabeni se-Amhara kwele-Ethiopia sesiguquke saba yindaba yokuphephela ikakhulu kulabo ababalekela ukulwisana osokuqhamuke ezigabeni zangenyakatho yalelo lizwe. Lokhu kulwisana uqalele esigabeni seTigray sokuchithekele kwezinye izigaba ezimbili ezingumakhelwane eze-Afar le-Amhara.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba asebenzise ngokufaneleyo amadola afika phose ibillion awathole phansi kohlelo lwespecial drawing rights evela kwisikhwama senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko AIMF. Intathela izindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende ethembise uzulu ukuba izosetshenziswa ngendlela imali yokuvuselela umnotho welizwe wona ophazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19 ikakhulu ehlangothini ezigoqela ezempila kahle, ezemfundo, olokulungiswa kwempahla lezinye, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi zesabela ukuthi izokuphelela ezikhwameni zabalutshwana. Enye yalezi ngcwethi ehlala kobulawayo ngumnumzana Dumisani Nyathi owesabela ukuchaphazwa kwale imali.
Sikhangelela ukuthi imali le isebenziso kwabadubekayo lizananzelela ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 lisishiye sonke singela mali. Njalo sikhangelela ukuthi imali le iza kusincedisa esithi social proofing, kutsho ukuthi siza abantu baza kungena kuma-cash programs, ama-food for work, imali izabe ikhona ukubabhadala.
Unyathi uthi kumele isebenze njalo ukuthuthukisa inhlangothi ezimqoka ezinjengemfundo lezempila kahle zona esezife kakhulu emaphandleni.
Gakula zibhedlele emakhaya, gakula mgwaqo ezibhedleleni emakhaya, so sifuna ukuthi kube le infrastructure ezabekwa kuma health facilities ethu. Futhi sikhangelela ukuthi imali le ingaqalisa ukusebenza ibekwe ngale kwezemfundo, sikhangela ukuthi emakhaya ngale kubekwe la infrastructure.
Enye njalo ingcwethi ehlala eGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenzela ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uthi indaba ezinjengenkohlakalo zilakho ukuphazamisa lolu hlelo.
Unfortunately, in the context of weak economic governance structures, in the context of corruption, in the context of...
Ukungabi khona kwenhlangothi ezigcinileyo zokubona ukuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela elizweni, indaba zenkohlakalo, yikho kuzokwenza abantu baqale ukuzibuza ukuba kambe izosetshenziswa ngendlela nali imali.
Okusekelwe nguNobhala enhlanganisweni emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, yena othi uzoyicela isivuthiwe.
Imali engaphelela kuma statement ingasoze ke ifike ke phansi kulalabo ofanele beyithole. Kujayelekile ke eAfrika ukuthi imali ezinje ezibalwa emaphepheni zingafiki kuZulu.
Kodwa umphathi ntambo wogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube utshele abomsakazo kamabonakude weZTN ongaphansi kwenkampani yeZim Papers ukuthi ubufakazi bukhona ngokuba uhulumende okhona uyenelisa ukusebenzisa imali yelizwe ngendlela.
I should take ownership of this and say I have a history of prudent management of public finances as Minister of Finance and Economic Development. I've run a balanced budget, but of course is the president doing it, and I'm just only his agent.
Ngizazikhulumela mina ngokwami. Ngilembali yokuqhuba imisebenzi yokusetshenziswa kwemali ngendlela elobuhlakaniphi njengomphathi ntambo wezemali ubufakazi busegcekeni. Yebo kambe ngumongameli okwenzayo lokho, mina ngisithunywa nje. Abaningi bayakhohlwa ukuba thina sangena ngesikhathi ilizwe libhekane loduko lwesihudo sekholera, kwabuya izulu lesikhukhula likacyclone Idai. Sibone njalo indlala, khathesi sekulobhubhane, kodwa sanelisile ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa umnotho kunjalo.
So why would it be different this time?
Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi zizobheka ukubona ukuba izosetshenziswa ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe na limali, hathi ukumane inyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye izimali elizweni ngesikhathi esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje asizweni ngokukhulunywa ngabanye babalaleli beStudio 7 ngokwenzakala elizweni.
Mina ngilombuzo engifuna ukubuza kuhulumende weZimbabwe ukuthi iborder ulivaleleni. Bavaleleni eBeitbridge iborder. Bavaleleni kubo Plumtree amaborder avalelweni. Why bevalela abantu ama cross border traders ukuthi bengacross beye kwamanye amazwe bethenga izinto zabo zokuthengisa bekwazi ukuthi beziphilise. Phela akulamsebenzi elizweni lethu. Umsebenzi elizweni lethu kawukho. Siyabona phela amanye amazwe amaborder avuliwe konke. Akulaliso ukuthi alivale iborder manje. Kodwa iZimbabwe ivale iborder kuphela. Kanti le corona leyo ihlasela abantu beZimbabwe bodwa kuphela na? Siyabona ama cases akhona sehlila be corona konke. COVID ikhona le South Africa kuwonke amazwe ikhona. Kodwa ama border avuliwe. Abantu bahamba be test behambe lezincwadi bezikhambele kuhle bekhaya iloba kusekhaya ende futhi kuba lukhuni emuntwini osuka eZimbabwe kuye South Africa ngoba kuyadula ukutesta iCovid eZimbabwe. Kuyadula kakhulu. Angibona ukuthi likhona ilizwe eli elidurisa ukutest iCovid ukudlula eZimbabwe. Ungacompare shala lapha eSouth Africa. Ukutest iCovid kuchipile kakhulu. Less than 400 rands uyanika certificate esokuthi uhambe ngauhambe ngaso. Bahamba bekutest. Kodwa ungaya mawuse eZimbabwe ngale yakhumbula mina ngobulawayo $60 abayifunayo ukuthi bekutest bekunika certificate sokuthi cross port uhambe. Kulukhuni mawusuka vele ekhaya kulukhuni kakhulu. Hayi mina ngazuka uhulumende wethu kutheni ehomisela abantu beZimbabwe uba womiselelana abantu kavule ibhoda abantu bezihambele abantu bebuke bawode impahla zabo beyithengisa bekwazi ukuthi befite imali zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Lani lilakho ukusithumela imbiko engadlalwa emoyeni kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
If Iqembu lekhanda mhlophe liphuma khona kanye ekhanda mhlophe lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo.
Bingelele umhlaba wonke jikelele okhuluma uXolani Dube ngokudabuka ndawuka endaweni yaseBlamfield ekhanda mhlophe. Shuthi ngokuhlala ngiseJohannesburg le South Africa. Igama leqembu ikhanda mhlophe ni Paper Boys esebenze noDudlin Dube odabuka naye eBlamfield endaweni yokugala.
Kahle likhuluma ngani lapha Dube?
Kusho ukuthi ukuthi ngikhathele saye sahlala phansi lomfowethu uDudlin sabonisana ukuthi mfowethu njengoba impilo zinje kuhamba kusiba khona ukuxabana kwabantu lapha nenkulumo ezimbi ezingekho right, sase sikuthatha ukuthi ngcono le nto siyenze ingoma ngoba kuye kwaba khona into ezingahambi kahle partner kwethu na uDudlin edibana nenkinga nje eziningi emhlabeni lapha ahamba khona. So sase sibona ukuthi hayi le nto uhambe sesiluhambile lukhulu kakhulu, uDudlin waseqhamuka nokuthi hayi ngcono ethi ngikhathele le ngoma le ngoba kwakukhona ongahambi kahle partner kwakhe nabanye abantu.
Ngapilingoma kulabo abangathanda ukuthenga kanye lomunye nje umculo wenu?
Ingoma ikhona ku YouTube njalo iphinde ibe khona kithi. Umuntu uma ngabe efuna ukuyithenga ingoma engafuna ukuyidownload from ku YouTube unakho ukuthi asishayele kule number 80+27 61 963 6853. Ngiyase South Africa leyo number.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngabatshela nje ukuthi kukhona esizabayithulela khona mhlambe ngomnyaka ozayo ka-2022 singikhanda mhlophe versus Dudlin Dube. Kodwa engibatshela khona ukuthi ngicela ukuthi bathenge ama-original CD bengathengi ama-CD asestaradini ngoba lokho kuthanda ukuthi kusilimaze kakhulu emalini esuke sizikhiphe sisiyarekhoda lama-album. Ngiyabonga.
Lathi sibongeke abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys behamba lapho loDudlin Dube besithi ngikhathele.
Lo iqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys lona ke liphete umculo walo othingi ekhathele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona olakho ukuphenduka ngamandla njalo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-lockdown. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.